Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 22 Mfumfu 2021 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
uhulumende bekumele yena afundise abantu ubuhle bokuthatha le vaccine, okunjengokuthi if ungabanjwa yi-corona uyakwazi ukusila, ama-chances akho ahigh okuthi usile.
Iincwadi zezempilakahle zithi abantu bangaze balalela imibiko yamanga ephuma enkundleni zebulenjini zokukhulumisana eze-social media yokuthi kalilunganga ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19.
We want to go back to the 2017 November structures. We convene a meeting that issue of choosing the first secretary and president and the other members. It has to be put on the agenda of that meeting. Then we choose the person that we want to lead us as ZANU-PF.
Mnumzana Saibethi Msengezi usephanyike emthethwandaba udaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele asuswe ukuba umkhokheli weZANU-PF ngoba wangena ngendlela ephambana lesisekelo sombuso sebandla. Kuwoza Friday leviki untungameli Nkomo weStudio 7 usethulela iqembu leCross Dede Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iincwadi zezempilakahle zikhuthaza uzulu ukubana ayehlatshwa ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 zisithi lilungile, kungakho bengaze balalela imibiko ekhitshwa ngabanye enkundleni zokukhulumisana ezebulenjini eze-social media. Yintethele zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba.
Linkuthazo iza ngesikhathi lilokhe lingathakazelelwa leli jekiseni abaningi beqhubeka bethikaza ukuyalihlatshwa ngezizathu ezishiyeneyo. Kunje lisesephansi inani lasebehlatshiwe kabili ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 ukuze kuthiwe umuntu uvikelekile. Kungalesi sizathoke ingcwethi kwezempilakahle bekhuthaza uzulu ukuba ayehlatshwa ukuzivikela. Omunye walezingcwethi ngudokotela Trevor Chivandire, yena osebenzela ehlangothini lwababulawa yilo mkhuhlane i-COVID unit esibhedlela seParirenyathwa Group of Hospitals. UDr Chivandire utshele umhlangano wokufundisa abezinkonzweni ngezempilakahle kunsukwana isanda kwedlula ukuba babili kuphela abalahlekelwa ngumphefumulo bengabahlatshiweyo ijekiseni le ngesikhathi kuqhamuka uhlobo lwe-Delta variant.
Ini ndakudla ikuthi ndinoshanda mcovid unit. I can actually testify to you.
Ngichilo ngathi ngisebenza ku-COVID unit, ngafakaza lokuthi kulokho esengithe ngahlangana lakho ngisebenza ku-COVID unit. Lapho engisebenzela khona sandise ukwemukela abantu abangu-30 nxa kuthiwa igcwele. Abantu ababili kuphela ababili lihlatshiwe leli jekiseni yibo ababulawa yi-COVID-19 esibhedlela seParirenyathwa.
Udokotela Chivandire uthi uzulu angaze alalela ukuphuma enkundleni zebulenjini esithi ngoba okuningi kwakhona kungasiqiniso.
Vaccines work. They reduce my severe symptoms. Zekuthi
ayasebenza la majekiseni alwehlisa ulaka lomkhuhlane okokuthi awusoze wadinga ukulaliswa esibhedlela lapho uthe wahlaselwa yiwo. Lalapho uthe walaliswa esibhedlela amathuba akho ukuthi uphume uphila maningi. Labo abacina belahlekelwa ngumphefumulo ngenxa yomkhuhlane we-COVID iningi labo kuyabe kungabantu abangahlatshwanga.
Umnumzana Jonathan Mzila wakobulawayo uthi okwenza abantu besabele khatshana yikusilela kwemfundiso lolwazi olwanelayo.
Uhulumende bekumele yena afundise abantu ubuhle bokuthatha le vaccine, okunjengokuthi if ungabanjwa yi-corona uyakwazi ukusila, ama-chances akho ahigh okuthi usile.
Ukubamba abantu ngamandla ukuthi bayehlatshwa njengalokho kwenziwa izisebenzi zikahulumende kungokunye uMzila athi kwenza abantu bangalikhwabithi lelo jekiseni.
Ukuthi bafoselwe ukuthatha i-vaccine bona bengafuni akusiyonto enhle, ngoba ekuqaleni uhulumende wayethe yena i-vaccine le ithathwa ngumuntu uma ethandile. Abamelanga bafose, kumele nje bafundise abantu.
Kodwa uhulumende uthi kuqakathekile ukuba abantu belihlatshwe leli jekiseni ukwenzela ukuthi ungaze wasabalala kangako lumkhuhlane, kusize ekwenqabeleni ukuqhamuka kwelinye igagasi lesine, i-fourth wave elizweni. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshwangwa emhlanganweni lentatheli zindaba ngemva kokuhlala kwedale labaphathintambo ele cabinet liviki. Uhulumende waveza ukuba ufisa ukuthi kusiyaphela umnyaka kube sekuhlatshwe abafika phose izigidi ezilichumi 10 million kumbe isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% ukuze kuthiwe abantu sebevikelekile i-head immunity, kodwa inani lasebehlatshiwe okwamanje lokhe lingakafinyeleli lakungxenye kwalelo elifiswa nguhulumende. Besedlula kancinyane izigidi ezimbili ezilamakhulu amahlanu enkulungwane 2,517,653 asebelihlatshiwe okwesibili leli jekiseni ngemva kokuba abafika phose inkulungwane ezilichumi 9,447 belihlatshiwe ekutshoneni kwangolwesine. Asebelihlatshwe okwakuqala ngesikhathi esifanayo sebesedlula kancinyane inkulungwane eziyisikhombisa 7,069 ekutshoneni kwelanga langolwesine, kusitsho ukuba sebesedlula kancinyane izigidi ezintathu 3,251,466 abaqalayo ukulihlatshwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz short wave.
Abaphila ngokuthengisa kobulawayo sebecele ikansili ukuba nayivule ezinye indawo zokuthengisela ngoba inani labaphila ngalo msebenzi seliqansile, kodwa bengelandawo zokuthengisela ezeneleyo. Lokhu kubikwa kubangela ukubana bahlukuluzwe ngamapholisa ekansili bebathathela impahla bebabopha ngoba bethengisela lapho okungamelanga bathengisele khona enzikini yedolobho. Wana Sesiya Ndlovu sethulela lolu daba ekubulawayo.
Ngaphandle kodubo lokusilela kwendawo zokusebenzela, abaphila ngokuthengisa bakhala njalo lokungahambelani lokuthenga lokuthengiswa kwemali yakwamanye amazwe emkambo wemali kahulumende lowensitha bethi kuphazamisa ibhizimusi kakhulu. Ophila ngokuthenga ethengisa phandle kwelizwe lakuleli unkosikazi Debra Mugasa uthi sekubasebenzisa nzima kumabhizimusi abo.
Uhlupho esiluhlangana lalo especially nxa sikhangela nge current rate yethu, nxa sitshintsha imali sifaka lama prices ethu, sihlangana lenhlupho ezithize ukuthi i-rate yethu emkambo yangaphandle lemkambo owafakwa nguhulumende kakulingani.
Unkosikazi Mugasa uqhubekele phambili ethi le ndawo zokusebenzela edolobheni sezisilela abantu sebebotshwa bethathelwa impahla.
Sisebenzela nakuhle lo kansili wakobulawayo. Silomkhankaso ke wokuthi bonke abazisebenzayo abathengisayo ama-vendors kathole indawo zokuthengisela. So ukhansili wethu wakobulawayo usiphileke izindawo especially kumalokithi esihlala kiwo, kumawadi esihlala kiwo, banjengabonjube lobhengula phumula, usiphile izindawo abantu sokumele beyethengisa ezindaweni ezikhangelekayo eziphiwe ngu-City Council.
Unkosikazi Sukoluhle Mhlanga okhubazekileyo ophila laye ngokuthengisa uthi abanandawo eziqondileyo zokusebenzela.
Izindawo zokuthengisela asilazo, sizithola sisema-pavement e-town, okuyikuthi kuluhlupho ngoba sisazi ukuthi umuzwa kobulawayo njani e-town, kukule congestion abantu bagcwele.
Umqondisi webulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni uthi inani labaphila ngokuthengisa liyaqansa.
Abantu baningi badinga indawo zokuthengisela, inani labantu abafuna ukusebenza lokho elisanda elizweni. Ngokunjalo ke kuyadingeka ukuthi khona na idobho labobulawayo libe lemizamo yokuthi livule indawo eziningi zokuthengisela, njalo lenze kube lula ukuthi laba bafuna ukuthola amachenqe okuthengisa amalayisensi bangathwali nzima ukuze sehlise inani lokugijimisana lamapholisa akhangele ngomthetho wokuthengisa khona edolobheni lakobulawayo. Siyakhuthaza kakhulu ukuthi uhulumende wesabelo wakobulawayo azame ngamandla wonke ukuthi enze ukuthola indawo kube lula njalo futhi lokubhadala ilayisensi kube lula kanjalo.
Ikhansi ledolobho lakoBulawayo ithi yenza konke okusemandleni abo ukulungisisa lokutholisa abantu indawo ezihlelekileyo zokusebenzela loba nje bekhona abaphila ngokuthengisa abephula imithetho yokusebenzela endaweni ezifana lenzikini yedolobho okugcina kudala isiminyeminye lokubotshwa kwabangela ncwadi ezibavumela ukusebenza. Ngimele iStudio 7 woBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Zana Saibethi Msengezi osanda kuphanyeka emthethwandaba udaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele asuswe kuba umkhokheli weZANU-PF ngoba idale le-Central Committee elamngenisa esikhundleni leso ngo-2017 lalingelalungelo lokwenza lokho njalo alilandelanga isisekelo sombuso webandla leli. Umsengezi utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi uMnangagwa ulakho ukuncintisa kukhetho lukamongameli nxa kungenziwa umhlangano weCongress oqoqwe kulandelwa isisekelo sombuso seZANU-PF.
We want to go back to the 2017 November structures. We convene a meeting with the Central Committee members, the legal Central Committee members.
Sifuna ukuthi kubuyelwe kulokhu okwakukhona ngolwezi ngomnyaka ka-2017. Kumele kwenziwe umhlangano we-Central Committee ozadinga umkhokheli webandla lelo omutsha, hathi lokhu okukhona okwamanje okulomuntu owafakwa ngabangani bakhe. Loba wanqoba kukhetho ngomnyaka ka-2018 kangenanga kahle esikhundleni. Umthethwandaba ungasinika esikufunayo, samxotsha sidinga omunye ongasikhokhela.
Then appoint the person who has been chosen by the people. You want that seat on a ZANU-PF ticket, not in the individual
government. Lo Mnumzana Saibethi Msengezi, ilunga leZANU-PF, ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eHarare. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lo Mnumzana Patrick Chinamasa, Mnumzana Obed Mpofu, labanye iziphathamandla zebandla leli. Kodwa uGibbs Dube wenelise ukuxoxa njalo lo Mnumzana Belief Gawule othi uMsengezi gazi lutho ngokwenzakala ngomnyaka ka-2017 umgabe isuswa esikhundleni.
Umsengi lo nxa ukuthi ilunga leZANU-PF, ngithanda ukumbisela kusisekelo sombuso weZANU-PF, u-Article 7. U-Article 7 uthi njalo unika, u-Article 7 ubala imisebenzi lamandla anikwa i-Central Committee isisekelo sombuso weZANU-PF. Nxa elilunga esithi ubulilunga leZANU-PF okweminyaka eyi-20 engasazi isisekelo sombuso, ngiyathanda buza ukuthi ulilunga leZANU-PF enxa ungumuntu nje osetshenziswayo ngoba ilokuzeni le isisekelo sombuso weZANU-PF Article 7 lo, ngicenda ukuthi umsengi ngabe engawukhangela futhi abuyele kiyo, uzathola ukuthi udaba lwakhe vele lusoze luye ndawo, luzalahlwa emadaleze umthethandaba azalulahla. Kodwa kungasenani kulilungelo lakhe lelo, ngoba ngithanda ukuthi ngitsho futhi ngithi ngicwalise ukuthi i-Central Committee iyiyo elamandla ukuthi ngesikhathi phakathi lephakathi kwesikhathi iyahlala phansi iyenze izinqumo amandla ewanikwa yi-Congress eyiyo iyiphathi ekugcineni kwelanga. Amandla la agoqela ukwenza izinqumo ezithile ezibalulekile ezinkulu kakhulu, njengokuthi khona ukuthi kwahlalwa phansi ngase sikhathi kungala Congress kwafakwa uEmmerson Mnangagwa njengo-president wepharty.
Umnumzana Belief Gawule, umsekeli weZANU-PF, limuzwe xoxa lapho leStudio 7 esetsholotsho. Live Talk lamhlanje sikhangela isimo sokumelana le-COVID-19 kanye lokuqhubeka ohlelo lokuhlatshwa kwabantu iJackson yokuzivikela kuleli gciwane. Abe-MDCT bathi kulabantu abajojozelwa yizitha ukuba bangcwalise ibizo lomkhokheli wabo uMnumzana Douglas Monsora bethi weba imali. Mnumzana Witness Dube ohlangothi lokwethulwa kwemibiko kwe-MTCT uthi kulomunye njalo otshaywe ngabatsha bebandla leli izolo layo othi uMonsora weba imali yebandla. UDube uthi kukhanya ngani baningi abafuna ukungcwalisa igama likaMonsora Wanqoba uNkosazana Thokozani Khuphela abanye emhlanganweni we-Extraordinary Congress owenziwe enyakenye. Uthe abanye babo bathunywa ngabe-MTC Alliance ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Studio 7 kayenelisanga ukuxoxa lo Monzora ngodaba lolu ngoba engakaphenduli umakhalekhukhwini wakhe.
So kusukume njalo omunye olilunga lebandla okuthiwa nguZambara esizwa kuthiwa laye uyaphitsheka khona ngale e-media center ukuthi enze i-press conference ngokufanayo ngendlela akade ifuna ukwenziwa ngayo kuzayi Mashumba. Esingaziyo ukuthi laye ufuna ukukhuluma ngakhonoko obekufuna ukukhuluma ngokuzayi Mashumba kumbe yena uselo kwakhe. Kodwa engithanda ukuthi ngikwazise abalaleli ukuthi njengoba lo esimuzwayo engazange afake umbiko wakhe ezithi umelele ibandla, amboni ukuthi kulomuntu webandla ozahamba ukuthi ayomlalela. Kuqakathekile ukuthi nxa sibona ufudu luphezu kwesihlahla sonke sivele sibe kwazi ukuthi khona olufakileyo phezu kwesihlahla, ngoba ufudu lodwa alungeke lugade isihlahla, alukwazi ukukhwela esihlahleni. So into eyenziwa ngabafana laba kusobala nje ukuthi ukhona omunye umuntu ophezulu kwenye indawo mhlawumbe ebandleni lethu obafaka khona phana osele nhleso ethile, mhlawumbe ngabe ngumuntu ongaphandle kwebandla, mhlawumbe kungaba kuyizani ngokwayo ngoba la iyakwenza lokho. Kodwa kukhona umuntu olamandla thile, olamakhono thile, olonhloso thile othwala ofudu laba ebafaka phezulu kwesihlahla. Ngokuya kwesikhathi uzavela lowo muntu sibe mazi sibone sonke sizwisise le njongo zakhe ukuthi ziyini.
Mnumzana Dube ngohlangothi lokwethulwa kwemibiko ku-MTCT ubeqoqa le-Studio 7 eseHarare. UGibbs Dube uphinde waxoxa lomnumzana Felix Makalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-MTC Alliance, uthi uDube labanye bakhe bakhuluma abangakwaziyo.
Abantu balomfutho balamadlabuzane okunceda upresident wabantu. Ngalokho mahlabe Zulu siyabonga uNkulunkulu lomntanakhe uJesu ukuthi izikiwi iphothe zambulala upresident wabantu, kodwa-ke waba lenhlanhla uNkulunkulu wangenela. Okwanamhlanje abantu bathukuthele bazondile kungani bafelwe inkosi. Kungenani siyabonga ngoba umnyama lo wethu befuna ukwenza wehlule. Sithanda ukubonga ukuthi imota le izaphangisa ukubuya umnini wayo eyisebenzise ntoze befuna ukumcwija bemthathela umphefumulo. Hatshi bo, siyabonga bonke abakhala lathi abasiphi solidarity. Imali le esikhona i-almost $20,000 itshengisa ukuthi umgomo esawufakayo uzaphuphuma uzube le mali engaphetsheya kwe-121,000 iphinde ibhadale le-duty le-income tax konke, iphinde ihlawulele labanye abahluphekayo esibhedlela, abathayo esibhedlela, labantu abalungisela izimoto zabo. Siyifande ezasala ihloko incedisa abantu abahlukumezwa ngabantu bezanu bese ngenxa yokuthi sebethukile, hhayi ujaha uyangena sebesesaba ngitsho lezithunzi zabo.
Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumise we-MTC Alliance, imzwe xoxa lapho le-Studio 7 ekubulawayo. Okwamanje wethi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende yakwele Melika.
Iqembu le-Hezbollah lisebenzisa imithambo yemali exhumanisa amazwe omhlaba ngendlela ezingalunganga ukuze lithole imali yokuqhuba imisebenzi yalo emibi. Ukuze kuvinjwe lokhu, elemelika lele Qatar asebambe iqhaza athathela amanyathelo abantu abasekela leli qembu ngemali abahlala emhlubulweni weGulf. Abantu laba ngu Alireda Hassan Al-Banai, u Alireda Al-Kasabi, Ilari, ilo Abdi Al-Wiyadi Al-Banai, ibona asebetheswe izijeziso phansi kwesihloko esithi Especially Designated Global Terrorists, kulandelwa umthetho ophatha iHezbollah owe-Executive Order 13224. U-Ali Al-Banai lo-Lari vathumela izigidi lezigidi zamadola kunhlanganiso yezidlova le ebesebenzisa indlela zokuthumela imali ezihleliweyo. Bobabili bebehlala behlangana leziphathamandla zeHezbollah nxa bethe bethekelela kwele Lebanon lakwele Iran. U-Ali Al-Banai lomne wabo, u-Abd Al-Mawid, bebe lama accounts kumabhanga amanengi, njalo bathumezele iHezbollah imali kusikhatshana isanda kwedlula kathesi nje ngo-2020. Balobudlelwano leziphathamandla zeHezbollah eziphezulu. U-Abd al-Rahman Abd al-Nabi Shams, Yaya Muhammad al-Abd Muhisin, Maji Faizi al-Ustazi, Lo Suleiman al-Banai, betheswa izijeziso ngezizathu ezigoqela esokuphathisa u-Ali al-Banai ngemali, lolunye uncedo olutshiyeneyo, imitshina yakulezi nsuku, itechnology lokunye. Phezu kwalokho, inkampani egxile kwele khatha e-Alda Properties ijeziswe ngoba ilawulwa nguSuleiman al-Banai. Amanyathelo la ngamanye awamanyathelo aqinileyo asethethwe yimelika isebenzelana lelunga le-Gulf Corporation Council ngenjongo yokuqeda udaba lokusekela iHezbollah ngemali. IMelika yahlela iHezbollah njengenhlanganiso yezidlova, iForeign Terrorist Organization ngo-1997, yazo ihlela njalo njengenhlanganiso yezidlova eziyingozi emhlabeni wonke jikelele, iSpecially Designated Global Terrorist ngo-2001. I-Gulf Corporation Council yona ihlele iHezbollah njengenhlanganiso yezidlova ngo-2016. IMelika izaqhubeka isebenza labangane bayo abafana lohulumende wele Qatar ukwenqabela ukusetshenziswa kwemali ngendlela embi esekela ubudlova iterrorism. Ngasikhathi sinye, uhulumende wele Bahrain usevale ama-bank accounts omunye ojezisiweyo, u-Abd al-Rahman Abd al-Nabi Shams, walaya njalo ugatsha lokutshutshiswa kwamacala ukuthi lukhangele indaba zabanye abathathu. Amazwe omhlaba aya ekunanzelela ukuthi ele Hezbollah liqembu elinjani. Kulamazwe alichumi lane ase Europe, e South lase Central America asethethe amanyathelo okwethesa iqembu leli izijeziso zenotho kusikhathi esedluleyo. Sikhuthaza abanye uhulumende ukuthi benze okufanayo. Kusho unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamazwe omhlaba u-Anthony Blinken.
Lapho ke belilalele udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika. Za Friday liviki untungamili nkomo we Studio 7 usethulela igambo le Cross Data Sounds lonake eselethule idlalati elichacha elilesihloko esithi wangidala njani.
Isinyeni lejalo makhaya lo ndalama mkanda ngabatshela ngathi sasehambe nazo.
Iqembu leli selileminyaka emihlanu lihlabela njalo leli lidlalate lalo elesihlanu. Nango umkhokheli walo.
Igama lami ngupromise Mkandla. Abaningi bangazi ngokuthi indodana kamamkandla. Ngiqale ukucula ngo-2016 idlalate lami lakuqala.
Idlalate leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela ethi kudala kwakunganje. Tusumbule ziya kulandiswe. I love you my darling. Benzeni. Kuzaphela ukuhlupheka kanye lethi wangidala kanjani.
Ufunda wasebenza kanzima. Wathola imali wasezakhela umzungu. Umfana kaJeki yena wasebenza kanzima, wathola imali wasathengela amakwanta amakhe.
Utholakala ngapi umculo wakho Mkandla, njalo abalandeli bengakuxhuma njani?
Umculo wami ngiyokuphusha ngise South Africa, lapho ngiyokuphusha ngkhona. Kodwa umculo wami uyakwazi ukuthola ezitolo zaku internet. Njalo uyakwazi ukungifonela mathupha enambeni ezithi +27 78 23 64 102. Uyakwazi lokunthola ku Facebook, uyangena khona ku Facebook uthi Promise Mkandla, ngikhona na ku Twitter, ngikhona na ku Instagram.
Abalaleli ubachiyela wapi amazwi?
Ngithi abantu abaqhubeke bayisupporte indodana kamamkandla ngendlela eyiqondileyo ukuze nami ngikwazi ukuqhubekela phambili. Bangiqinise langamazwi ukuthi indodana kamamkandla qhubeke uchaya ingoma ukuze lami ngingapheleli ngamandla. Njalo kusese kuningi engumumetheo kubalandeli ukuthi ngibavezele khona ukuze babone ukuthi indodana kamamkandla inetalent. Hashtag ngiyabuya.
Uphuma ke enkundleni uPromise Mkandla leqembu lakhe leCross the Sounds ngale.
Isize inkosi mina ngithola abantwana, isathi sisavuma nivavala umdomo.
Singekehlukani sihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Incwadi zezempila kahle zithi abantu bangaze balalela imiphiwo yamanga ephuma enkundleni sebelenjini zokukhulumisana eze-social media yokuthi kalilunganga ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19. Mnumzana Saipeth Msengezi usephanyeke emthethwandaba udaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele asuswe ukuba umkhokheli we-ZANU-PF ngoba wangena ngendlela ephambana lesisekelo sombuso webandla. Sirugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalelisayo. Praxedes Jeremiah abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lela ngokuzilalela ebulenjini www.voaindebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.